Trump ngimnamthatha njengomuntu onganezinto zakhe kumbe angazi le-administration yakhe kule problem. Ngokuthi izinto zonke esezenzakile kathesi bakithi ziyatshengisa ukuthi umumo lo owezimbabwe muhle. Angazi kumbe basalindele ukuthi babone ukuthi ama-election azaqhutha njani, kodwa ngabona okutshengiseni okwenziweyo ngabe bayancedisa phela ukuthi batshengise ukuthi okwenziweyo lokhu upresident omtsha osekwenzile bayakuthakazelela labo njengoba nje lathi sikuthakazelela njengelizwe lezimbabwe. Kodwa-ke into emdanisayo ukuthi maseeza kwenza khonokho kungani ngabantu labantu abalingele ukuthi bayenze izinto ezingani zenza umumothi ube nzima, kungani bancedisa abanye abantu ukuthi into zabo zikhambe kuhle. Kodwa mina njengami ngokubona kwami ngibona ngani okwenziwe bakithi kutshengisa ukuthi izinto zonke zitshengisile okokuthi ngabe asisakhulumi ngento zangama-assumptions le. Ngoba ngiyananzelela upresident ithi ehamba isiyafika e-Switzerland ukhulume kuhle kini njalo ubeke kuhle izinto zami njalo le msebenzi aseyenzile 200 days zakhe lezi, hawu bakithi, kanti kuyini okunye okufunakalayo? Kuhle kakhulu okwenziwe bakithi for iluze ukuthi liphuthuke. So sokuthrow ama-spanners lapha lalaphana bakithi akuncedisi lutho lokho.
Ye, kodwa ngokutho kwakhe-ke umnumzana Trump uthi hayi akukhanya ukuthi kwenzakalani, akwabe lalokhu ngesikhiwa abathi ama-reforms akula nguquko ngitho xa sasidangela ukhetho olubuyayo. Lokho vele kungaguqulwanga kangako. Khonapho-ke wena ubona ngazani utshaya eceleni kumbe utshaye khona?
Utshaya eceleni kakhulu ngoba khona kwakukhuluma ayisikho singavumelana kale sidume ukuthi kuyini okwenziweyo sikhangele ku-100 days elizi okwenziweyo bakithi hayi izinto zonke bakithi asikhangeleni kuhleshuwa. Kanti okuza kufunakala kathi kona yikuphi sile. Hhayi akuyakhanya ukuthi akusikho lokho, utshaya eceleni lo muntu njalo utshaya eceleni ukuthi utshaya eceleni uncedisa abanye abantu ine asicreate any environment eyokuthi nabo udlala ibhora kudlala ibhora i-ground lilihle kuwonke umuntu njalo abantu bonke begqoka ama-shooters hayi kona abanye bedlala begqoka inyawo abanye begqoka ama-shooters uncedisa kwabanye abantu umumona lowo awuthi uncedisi asicreate any environment sibili enhle kuwonke umuntu kuthi nayodlalela ibhora lakhe adlalele kuhle ibhora lakhe kungakhathalekile ukuthi ubani. Kodwa laba abantu bakhanya ngani bala abantu bababancedisayo mase sengikhangela
ngabantu abanjani bolabo babagawule
hayi ngithi kumbe kungeka kuncedisa ama-opposition parties eningi kumbe balokekutheni bancedise i-opposition ukuthi ibe lelokuze le-upper hand entweni zonke ezenziwayo ngokuthi umumulo ukanye ufavor ukuthi abantu baphakathi kwama-transition. Mina ngithanda ukuthi emumeni onjengawulaloku kuloku zeni leli angabe sakhulumi ngama-transition, ngabe sakhulumi ngawama-transition. Kuningi okwenziweyo dilokuthi ngabe bathi bona sebenze khonokho bakhiphe ama-transition besebe lindela ukuthi babone ukuthi konke kuyagcwaliswa yini khonoko okusunguliweyo ukuthi kuqale kuyenziwa besebe lindela ukuthi babone ama-elections ayo ukuthi azaqhutshwa kuhle yini njengakhonokho okukhulunywayo bephele bethi hayi bezithi into ziyakwenziwa kuhle ngendlela okuqale ngayo kodwa sesibone angani kulokunye okuphinde kwatsheka futhi kodwa so far so good izinto ziyahamba kuhle.